kuvele khona okuqondileyo ukuthi ama market forces kube yiwo kanye alawula i-exchange rate. Kodwa ke ngicabanga ukuthi uhulumende kumele ukuthi aqaphelisise kakhulu lokho esingathi thina i-supply side yama earnings e-foreign currency. Uza kwenza njani ke lokho uhulumende? Uhulumende kusamele ukuthi aqala thatha amanyathelo aqine kakhulu ekuthini akhangele ukuthi i-foreign currency engenayo elizweni kusamele ingene i-foreign currency evela kuma-export earnings ukwenzela ukuthi a-improve i-supply side. Supply side ye-foreign currency inga-stabilizer kumarket i-forex ibe available lasema-bank, uzathola ukuthi ke kuzakwenza ukuthi le cost yayo iyehle yephansi. Le cost yayonalini imali esiyithenga emkambo omnyama ayisoze zibe khona ngoba abantu babezabe sebesiyayithola emabhanga ke ngentengo esesigabeni esiqondileyo.
Uhulumende usola lina osomabhizimusi uthi likhuphula intengo mahlayana nje, yini elibangela ukudilika komnotho?
Ku-business world kankomo intengo zempahla isikhathi esiningi zilawulwa yilokho esithi thina ngama-business operating costs. Ungakhangela kade sisimo esikiso kwelakithi lapho zathola ukuthi ama-business amaningi athengisa impahla ezivela ngaphandle kwemingcele yethu. Lapho kozathola ukuthi kuvele kuhle kube le ndleko enkulu kakhulu eyokuqaleyo ukuthi yona i-source capital uyizuze ngaphi. Itholakala emkambo omnyama bese kuzabaka le ndleko ze-transport zisiyathatha ke lezo mpahla esizithengisayo ngaphandle kwelizwe, bese kuzokuba futhi le ndleko zani eze-customs duty. So ama-prices kakhulu emkhathini onjalo kunzima ukuthi abe stable.
Inyathelo le-Reserve Bank leli ubona liphathisa yini? Siyibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Ngingathi ngamafitshane hayi, ukuzinza komnotho kusesekhathana kwelakithi ngoba lapho uhulumende sesingathi u-address ama-symptoms athi imbangela. Kukhanya kusasiphele sibili okwalesi sikhathi ngaphandle imigomo kahulumende kusafanele ukuthi iqalise sibili ukuthi zuze ama-earnings kumbe zuze i-foreign currency kulana esingathi ngama-traditional sources ayevele enika uhulumende imali. Njengoba ngike ngathinta ngaphezulu industrial activity ama-exports through esiyabe sikwenza sikuthengisela ngaphandle kanye lokuzuza futhi imali esizabe siyithola ngokuthengiswa kwalezi ezenjiwayo. Alubani kungaqalisa ukuthi kuphatheke kuhle ama-earnings wona lana vela kwezenjiwayo kubuye ngokufaneleyo kuqonda ku-RBZ ngokuphuphuma la ngokugcwala kwakho. Hayi, ngibona ingani nxa kungaqalanga kwenziwa lokho, hayi ukuzinza komnotho kusesebucwadlana, kuseseluvile bana, kusesekhathana lathi.